Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 9 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lapho airport enikezwe khona ibizo lika Mongameli Robert Mugabe, mbona kungayisikho ngoba nangu umuntu osemehlweni womhlaba ngokuhlukuluza abantu, nangu sanda ukuhlukuluza umnye wakhe u Emmerson Mnangagwa losuke baleka. So i timing yangkhona mina ngibona ingalunganga.
Igceke lendizamchina eLeharare International Airport namhla liguqulwe ibizo njalo selibizwa ngeRobert Mugabe International Airport okuyinto esolwa ngabanengi.
Position yethu njenge-MPP ukuthi wonke umuntu olwa lo Mugabe uhle ebe ngumuntu esimkhangela ukuthi silwa si-one side. Umnangagwa ukhululekile njengomuntu wonke nje esizalwa nesonto seZimbabwe ukubana ajoyine kumbe abumbe iparty ancedise layo.
Unkosikazi Joyce Mujuru uthi ukuxotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa kubandla leZANU-PF sokuveze sobala ukuthi uMongameli Mugabe unguntando kayiphikiswa ofuna ukufela embusweni. Amalunga ebandla leZANU-PF lobudlelwano loMnangagwa asedlela evalweni ngoba lawo elakho ukuxotshwa kuleli bandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igceke lendizamchina elikhulu eLeharare International Airport namhla liguqulwe ibizo laphiwa elika Mongameli Robert Mugabe njalo selibizwa ngokuthi iRobert Mugabe International Airport. Le into esolwa kakhulu ngabanengi ikakhulu abamabandla aphikisayo. Kubika uGibson Bebe.
Esochula umbiko wakhe ekuvuleni kokusemthethweni kwalelicile endizamchina uMongameli Robert Mugabe uveze ukuthi uyathokoza kakhulu ngokuphiwa inhlonipho. Ekhuluma njalo kulomkhosi ilunga loluhlu lwabasakhula ekubadlala eZANU-PF uTonga Kasukuwele ubuke ukuthi lelinyathelo yinto elungileyo ngoba uMongameli ulembali ebukekayo. Umphathi ntambo wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Walter Mzembe laye ugcizelele wathi akulanto entsha ngokuthi ibizo likamongameli liphiwe igceke lendizamchina ethi le yinto etholakala umhlaba wonke jikelele lapho amagama abanye balabo abazakala ngezombusazwe bephiwa izakhiwo eziqakathekileyo. Laloba kusekelwa ngabadle beZANU-PF ukunikeza igama elisha kwaleli gceke lendizamchina, abaningi bathi ibandla leli lichitha isikhathi lisenza into ezingelamsebenzi ngokufuna ukukhweza umongameli Robert Mugabe. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Buthelezi Dlamini yena uthe sokusobala ukuthi uMugabe uzithandela amandla hathi okunye.
Lapho airport enikezwe khona ibizo likamongameli Robert Mugabe, mbona kungayisikho ngoba nangu umuntu osemehlweni womhlaba ngokuhlukuluza abantu, nangu sanda ukuhlukuluza umnye wakhe u Emmerson Mnangagwa losuke baleka. So i timing yangkhona mina ngibona ingalunganga ngenxa yokuthi isuka ilethe isimo sokuthi umuntu olungileyo liqhawe, ikanti izenzo zakhe asanda kuzenza lezo njalo aqhubeke zenza zimpha igama elibi kakhulu.
Isakamuzi saseHarare uMnumzana Chenisani Ntungagwa uthi lokhu kuveza uba uMugabe usefuna ukwenza iZimbabwe ilizwe lakhe.
Akulunganga njalo ngenxa yani singabe sesithi khona iZimbabwe isingwe umuntu yedwa njalo masinika amagama anje singabe silungisela ukwenza kwamanye amazwe enjengabo John F. Kennedy International Airport, Oliver Tambo International Airport, sesilungisela elinye isiko engxenga silizwisisi lathi kasizuthi laba abakwenzayo bakwenza ngengqondo bani.
kusenjalo isizalane seMelika uMartha O'Donovan owachesa icala lokufuna ukugenqula uhulumende kaMongameli Mgabe ngokuloba amagama ameyifayo enkundleni yokukhulumisana yakulezi nsuku ethithwa usenikezwe imvumo yokuhlawula evela ngekhaya esebail. Esethula isinqumo lesi umahluli uJustice Clemens Biri uthe O'Donovan kumele abhadale imali eyinkulungwane zamadola i-1000 ikanti aqhubeke ehlala kukheli ayinikeze kwabazomthetho njalo abambise ugwalo lwakhe lozokuhambisa i-passport emthethwandaba. Ngimele istudio ezeleni ngiseHarare ngu-Gibson Bebe.
Oqotshwa kubandla leZANU-PF njalo osengumkhokheli webandla eliphikisayo eleNational People's Party unkosikazi Joyce Mujuru uthi ukuxotshwa kukamnumzana eMasoni Mnangagwa kubandla elibusayo sokuveze sobala ukuthi uMongameli Mgabe ngumuntu onguntando kayiphikiswa ofuna ukufela embusweni. UMnangagwa uxotshwe kuhulumende ngomvulo wazoxotshwa kubandla leZANU-PF izolo esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso. UMjuru yena uxotshwe kuZANU-PF ngo-2014 esetheswa icala elifanayo. Njalo uMnangagwa nguye owayekokhela umkhankaso wokuxotshisa uMjuru. Kodwa uMjuru uthi kulokuthi ajabule kumbe ahleke uMnangagwa uyamzwela. Wethule amazwila kunxoxo ayenzele Studio 7 namuhla. Womsekeli wesikhulumeli sebandla lakhe uMnumzana Methuseli Moyo ugcizelele amazwi kaMjuru.
Thina njenge-National People's Party asimhleki uMnangagwa, uyamzwela. Yinto eyazakalayo ukuthi nxa uMgabe engazakufuna ephathini uyakuqambela izinto ethi wenze lokhu, wenze lokhu, esenzela ukuthi akususele amanqa. UMnangagwa ubephatheka esiwa phambili ekuxotsheni abantu kuZANU-PF engazi ukuthi kusasa kuzaba nguye, namuhla kunguye. Siyamzwela kodwa simzwela sisithi okwenza omunye layo kuyakwenza.
Ngumuntu elingasebenzelana laye na ubaba uMnangagwa?
Thina iposition yethu njenge-NPP ukuthi wonke umuntu olwa lo mgabe uhle ebe ngumuntu esimkhangela ukuthi silwa si-one side. UMnangagwa ukhululekile njengomuntu wonke njengesizalwane sonke seZimbabwe ukubana ajoyine kumbe abumbe iparty ancedise layo. Nxa ethe wabuya ku-NPP laye esekubonile imidlwane vele ayithungululi langalinye. Nxa laye sethungululile sekubonile ukuthi uMgabe mubi.
Bakhona abathi uMnangagwa kasebenzeki laye, ungcolile, izandla zakhe zibomvu ngegazi lombhuqazwe wegugurawundi ngoba ungomunye wabantu ababehamba phambili kulombhuqazwe. Uthini ngalokho?
Kuliqiniza nkomo uMnangagwa waphatheka kakhulu endaweni yegugurawundi. Phatheka ehamba phambili yinto ekhona engazake ibalekela. Umuntu olezandla ezibomvu kumele azigezele izandla zakhe ezibomvu, kumele atsho abuye phambili ebantwini avume isono sakhe ukuthi ye ngawona ngawona kanje kanje kanje. Ukuyena uMnangagwa uma efika uxolo ebantwini beZimbabwe ukuthi avume izono zakhe, hathi ku-MPP kithi hhayi kulabo bantu abalahlekelwa izihlobo.
UMnumzana Methuseli Moyo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla likankosikazi Joyce Mujuru eleNational People's Party. Lizakhumbula udaba esilethulele lona izolo olwabalweli olwabantu ababengabalweli benkululeko abazise ukuthi sebexotshe uMongameli Mgabe kubandla leZANU-PF njalo besithi kabasemukeli ubukhokheli bakhe. Intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapho usipha lolu daba ekwele Johannesburg.
Ekhuluma labezindaba umnumzana Christopher Mtswanga uthe umongameli Robert Mugabe akusenguye umkhokheli webandla leZANU PF ngoba semxotshile bona njengabalweli bempi yenkululeko. Umnumzana Mtswanga ukhuthaze bonke abaxotshwayo lobakumiswa ebandleni leZANU PF ukuthi bancedisane laba bengabalweli bempi yenkululeko ekulwiseni umongameli Mugabe. Umtswanga uthi umongameli Mugabe uxotshe obengumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa esikhundleni sakhe esenzela ukufaka umngakhe unkosikazi Grace Mugabe kuleso sikhundla.
The people of Zimbabwe are fed up with what's going
on. Izizalwane zeZimbabwe sezidiniwe ngalokho okwenziwa ngumongameli Mugabe, umkakhe labanye babo abazama ukuhluthula intambo zombuso ngodlini. Yiyo lento esiphikisana layo njengabantu beZimbabwe.
Uthe bona njengaba bengabalweli bempi yenkululeko kuviyo lezandla leZipa sebemanyene kulwiseni umgabe ukuze bavikele inkululeko abayilwelayo. Ukhuthaze njalo zonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi zisukume zivimbe amaqhinga kankosikazi Grace Mugabe okuthatha intambo zombuso eZimbabwe.
Zimbabweans are no more people like anybody. You don't want a mad person to be in charge of your country.
So Zimbabwe lazo ngabantu njengomuntu wonke. Akukho umuntu ongathanda ukuthi umuntu ogula ngokwengqondo abe ngumkhokheli welizwe. Ikho nje izizalwane zeZimbabwe zingasoke zemukele ukubuswa ngunkosikazi Grace Mugabe. Iqula le-G40 lifuna ukumsebenzisa ukuhluthuna intambo zombuso njalo kusegcekeni ukuthi bazamsusa bengenza lokho.
Umtswanga uthe bona njengaba bengabalweli bempi yenkululeko bakhathazeke kakhulu ukuthi umongameli Mugabe labanye bakhe bancintisana uhuquluza umnotho welizwe ngesikhathi umnotho usuvele ulela ngogedla. Uthe abanye abaxotshwe ndawonye lomongameli Mugabe ebandleni leZANU PF bexotshwa liqula leli laba bengabalweli bempi yenkululeko ngumnumzana Jonathan Moyo, umnumzana Xavier Sikasukwere, umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko lomnumzana Patrick Juwawo. Umtswanga uthi iqula lakhe selibumbe ikhansili ezakhokhela ibandla leZANU PF okwesikhatshana kukanti ezabelweni sekukhokhela omgcini sihlalo abaxotshwa ebandleni leZANU PF. Ubuye wakhuthaza abasemazweni ukuthi basekele imizamo yequla lakhe ekukhululeni ilizwe ezandleni zikamongameli Mugabe. Umnumzana Mtswanga uthe ulungiselela ukuya ekhaya uyakhokhela ukutshengisela okuhlose ukulwisa umbuso kamongameli Mugabe. Uthe mhla ka-18 kuza kuba lo mhlangano omkhulu wababengabalweli bempi yenkululeko behlela usekufanele bakwenze ekulungiseleleni ikusasa yeZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni
uya kwezimali lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMtumbane, eLobhengula laseLuveve, Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Fundo, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyelo North, eMashingo, Chivi Central, eNorth nase South, Mashingo North, South, West le Central, le Mashingo Ebe, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho North le South, le Mguzi, eMathebeleland South, eMathobo North, Kanyelo South, eBubulilima East, Kanyelo West, eNkabazwe eMidlands, Gokwe South le Central, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, le-East. Izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kuwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebsayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
ku live talk lamhla uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngonkosikazi Grace Mugabe. Kambe singabona na ethatha isikhundla somkakhe umnumzana Robert Mugabe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Umanyano we-European Union ubikwa usulindele ukudilika kombuso wenhloko kahulumende yakweleBritane unkosikazi Theresa May lohulumende webandla lakhe lama-conservatives ngoba uzulu wakulelo lizwe sekuveza sobala ukuthi kaselathemba laye. ELeSaudi Arabia selilaye izizalwane zalo ezihlala kwele Lebanon ukuthi ziphume ngesiphangiphangi kulelo lizwe ngenxa yokufuthelana okukhona phakathi kwamabandla ezombusazwe okukhomba ukuthi kungaqhamuka impi yiloba yisiphi isikhathi. Amalunga ebandla leZANU-PF lobudlelwano lomnumzana Emerson Mnangagwa asedlela evalweni ngoba lawo elakho ukuxotshwa kuleli bandla yiloba nini. Umongameli Mugabe uthembise izolo ukuthi uzaxotsha kuhulumende lakubandla bonke abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bakaMnangagwa. Yena oxotshwe kuZANU-PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kaMugabe. Omnangagwa ukwele South Africa sikhuluma nje lapho abalekele khona esithi wesabela impilo yakhe. Umbuzo omkhulu nanku. Umongameli Mugabe uzakhetha umkakhe uGrace ukuba ngumsekeli wakhe na njengokufunwa licele ebelilwisana lomnangagwa LG40. Ukuhlaziya lolu daba lengxabangxoza yonke eyenzakalayo kuZANU-PF. Sixhume isiphathamandla salelibandla umnumzana Joseph Chuma lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Umbuso wodlame ufanana lemisebenzi yemafia eyobugebengu. Ucina inkokheli ingakwazi ukuthemba abangani bayo izihlobo zayo, igcine izithemba yona ithembe lomfazi wayo labantu bayo kuphela. Indlela umgaba abuse ngayo bencedisana labo Mnangagwa indlela yokuthi nxa engasuka emhlabeni akafisi ukuthiyela omunye umuntu amandla lombuso ngaphandle konkosikazi wakhe labantu bakhe ngenxa yokuthi akusela kuthembana.
Babuthuma uyamuza uMacaphulana.
Uyangimangaza uMacaphulana nxa isithi lombuso odlame kumbe umongameli wethu ufuna ukufa unkosikazi wakhe ngoba mina angikhumbuli njalo anginanzeleli lapho waphuma khona ilizwi livela kuyimongameli esithi hayi mina sengifuna ukufaka unkosikazi wami. Lokhu kushiwo ngabantu abayibo abanikazi bomhlangano. Impambaniseko isuka ekuthini kona abantu abangenele emhlanganweni abanjengoba uMacaphulana yinto esifuna ukuthi sikhulumele iZANU-PF kodwa kuthi ungekho phakathi kwayo.
Hayi Chuma uyalahleka, lalela lapha Chuma. Bakhulumile bephakathi kwebandla oChris Mtswanga bakhuluma labo Mnangagwa bangapha anti balapha kade siku exile. Ungabo ukuthi futhi Chuma wena umbuso wena uladlame benzana amathambo lawana phakathi kwemine eBalagwe leMamasgrave lupani labantu abaningi abafileyo ababulewe ngumbuso kwaMgabe waye uvimba lokhu ukuthi umbuso wenu ngodlame. Njalo ungabo ukuthi Chuma wena uMgabe kathongo ukuthi ufuna unkosikazi wakhe kade suye white seat othe unkosikazi wakhe is speaking her mind. I saw you Grace Mugabe elirali yonke eZANU-PF headquarters ukuthi yena uready ukuthatha izintambo zombuso. Why uchichiliza ubufakazi obusegcekeni usithi abantu abaphakathi kwezani balelungelo lokukhuluma anti Mnangagwa uxotshelwe ilungelo lokucabanga kwakhe lokufisa umbuso. Amahovesi axotshelwanga imicabanga wabo lokukhuluma oJabulani Sibanda. Ungabo ukuthi ngobuphakathi kothango babuchuma ukusuvala amehlo uvale lendlebe umnankakho enjani ube yililunga lebandla njalo walisebenzela kudala lina lingakangeni kodwa kaxotshanga exotshela ukucabanga okuthile lokufuna okuthile ungabo ukuthi singaka sibaningi bakuthuma uthi silahlekile njalo umbuso wezanu p f ngumbuso ophethe ilizwe ungathi wona uzakhulunyela ngabantu bezanu ku-p f kuphela ubuphofu obunjengalokho lokuvala indlebe obunjengalokho yikho kwenza imali libhekile
ngena khonapho babuthuma uyamuza umacaphulane
uba umacaphulane ngiyabona ukuthi kule nto ayikhuthayo kancane umama balishe ukuthi bona mina sengifuna uthe lami njengesizalwane sasezimbabwe angilame yini ilungelo lokuthatha yona le into waze wafaka umzekeliso wokuthi kona kanti ngani uba umnankaga uthe esuka kwi-conference yakhe esiba ngu-vice president wathiyela unkosikazi wakhe i-conference yona le
umuhle ngoba uyabona thuma uthi ngumzekeliso ubezekelisa ukuthi laye ngathiyela isihlalo kathi uyikhutha njani khonapho
Umgabe seluphele chuma ule 93 years uya ku 94 kuyini okulehlulayo njengezanu PF ukuthi lidinge omunye umuntu ongayisuye mgabe njalo ongayisuye mgakhe unkosikazi Grace ukuthi alikhokhele akhokhele ilizwe ngoba kayisibo bukhosi phela lobu obuchiyelwa naye
mina kuyini okulihluphayo nxaliphandle nxa thina esikuzali bezu sibona kufanele sikhokhele ngumuntu olenantiprieni atina waye likomplaina ngapha nxa sikhethe kwethu
babuchuma
siyakhetha esikuthinayo then after that sikumele ngokubheka ngevota
babuchuma okusihluphayo ukuthi singabantu bezimbabwe ukwehluleka kumbe ukuphumelela kombuso wezanu p f kuyasipha athalathi njengabantwana bezimbabwe kodwa ngingakaphenduki kuwe ngena khonapho macaphulane
into eyenzakala lapha yikuthi obabuthuma njengaye umnankakho enjana abantu bakhona nxa bephakathi kwezanu babona njalo bazwa ngendlela yendoda leyani edlisiweyo okuthi ubufakazi loba buphambi kwayo ukuthi unkosikazi wayo ulichapa iyabilokhu isala kuphela okwenzekayo lapha yikuthi umgabe seyilizwe uyifemily yakhe sokuyiyiphathi ephathini khona ngale ngaphakathi ophikisana lakho lokho uyahamba
Elakusasa leZimbabwe ulubona limi njani?
Elakusasa leZimbabwe ngiqale ngalo sithembela ukuthi kungabi lodlame ngoba udlame lwakho nalungaqala siyalusozela kuphela. Njalo kunye okumele abantu beZimbabwe bakujabulele ukuthi ukuxabana kokamgabe lomnankagwa kuyinto enkulu kakhulu ngoba laba bantu babulela abantu babulela ilizwe bayenza ubuhuquluzi bayenza inzondo ezweni bebo babili. Ukuxabana kwabo kusho ukuthi akusoze kube lula futhi ukuthi oyedwa wabo ahlukumezele ilizwe ngendlela yenze ngayo ukuthi ngawo amaZimbabwe kakubona khonokho basebenzise khonokho njengethuba ukuthi akusoze futhi eZimbabwe kube le strong man le strong woman elamandla ade khona phakathi kukamgabe lomnanga wakho bebambisana ukudilikana kwabo kusho ukuthi kule thuba lokuthi umbuso lombusazo weZimbabwe ungaguquka kube ngcono ngoba ababulali ngokwabo sebexabeli
babuthuma sizabona yini njengebandla lezanu PF walubana umgabe ethe wachetela eceleni kancane lifaka unkosikazi Grace Mgabe ukubana abe ngumongameli
lokhu njengoba zitshilo yinto evela ebantwini abantu bangathi hayi ngoku ufunayo yinto lokuhamba ngakho ngoba sibandla elidemocratic
umnumzana Joseph Chuma lilunga letale lephalamende engwebandla lezanu PF obexoxa endawonye lencwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana Inhlanganiso yeBinga Craft Center ibhekane lobunzima bokusebenza kahle ngenxa yokubhidlika komnotho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ukubaza ukuthunga ilala bekuphilisa imuli eziningi eBinga kodwa ukumamanzonzo kwezomnotho sekuchiye imuli eziningi zisendlaleni ezinye zithengisa impahla zazo ngemali ephansi kumbe bethengisa ngokudla lempahla ezindala osekubangele ukuba lohlonzi lwempahla ezithungwayo lezibazayo lwehle umqondisi weBinga Craft Center umnumzana Mathibheki Mudenda uthi lokhe kwaqala ukusebenza imali zakwamanye amazwe ukusebenza kwendawo yabo wehla kakhulu
ihlupho esibhakene lavzo lapha ukuthi imarket yemabhasikiti yalapha kunganya akusayenzi kahle ngoba kusela ama-customer abuyayo especially ama-tourist ayebuya edinga every day khathesi i-tourism kaniseyawo ama-tourist kalasabuya so kutsho ukuthi uma kungela ama-daily sales ukuthi umanage ama-running cost yezinto kuyakani kuyasinzimela and as a result sokusebenze saba sangena kuzikwelethe eziningi ezamanzi savalwa amagesi.
Omunye osebenza eBinga Craft Center njalo eseluka ilala unkosazana Viola Mwembe uthi abathengi sebebalutshwana njalo lokuyavuna ilala sekunzima.
Tikasela ama customer abathengi izinto zethu njengakudala. Then kathesi ngasifuna ukulungisa izinto kasela moda khona phe center ekudala yayisincedisa ukuthi siyethetha ilala. Lapho sithatha khona kathesi sihambe umango omude ukuthi siyethatha ilala yakhona.
Ucele ukuba uZulu kumbe inhlanganiso ezizimeleyo zibasize ukuze benelise ukuthola inyawo ezilula ezizabenza bayefinyelela la kwamanye amalunga lokuvuna kuhle ilala.
Ngabe siyancediswa ngemota esenta ukuthi isincedise ukuthi siyethatha ilala yethu sizelukela ingcebethu zethu then sidingele imakethi ukuthi sithengise izinto zethu njengakudala.
Indlu yokusebenzela lokuthengisela eBinga Craft Center isinethela ukuthi amanzi logetsi sekwavalwa ngenxa yesikwelede. Izisebenzi ezikhona ngezizinikele ukusebenza kungela holo. Imuli eziningi ezaziphila ngokuthunga lokubaza sezibhekane lokuswela ngoba ibhizimusi isimi manzonzo. IBinga Craft Center ayisenelisi ukuyathengisa ngesikhathi impahla kwamanye amazwe ngoba sebesehluleka ukuba lokuthungwayo loba okubazwayo okulohlonzi ngesikhathi. Ngimele iStudio 7 iseBinga ngingu Anastasia Ndlovu.
Nantu udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi buqakatheke kakhulu ubudlelwano belizwe lakhe leJapan. Wethule amazwi la esethekelela ilizwe leJapan lapho ethe okubhekane lelizwe leli kuyabe kubhekwe njalo lilizwe leMelika. Ilizwe leNorth Korea likhanya liyilo elethusela eleJapan emhlubulweni wamazwi asempumalanga. ELeNorth Korea liqhubekela phambili lilolonga izikhali zenyukliya. Ilizwe leli lijayele ukuphaphisa ama-missiles phezu kweJapan nxa lilolonga izikhali lezi. UTrump uthe ilizwe leNorth Korea lethusela eleMelika lamanye lisithi lizawabhidlisa ngezikhali zenyukliya. UTrump uthe ilizwe leJapan lingethuki kakhulu ngoba eleMelika lisekelana lalo ekuqhubeni inhlelo eziningi eziguqela ukuzivikela ezikhalini ezinjengezenyukliya. Uthe isikhathi sokuncenga sesiphelile ngakho-ke ilizwe leNorth Korea sokumele lizinuke amakhwapha ngoba iMelika ilakho ukuzivikela ngendlela engagcina ijabalalisa ilizwe leli. UTrump uphinde wathi kuzwisa ubuhlungu ukuthi kulabantwana abathunjwa kwele Japan izizalwane zeNorth Korea. Uthi lokhu kumele kuphele ngoba abantwana balelungelo lokuphila impilo abayifisayo. Uthe kuzwisa usizi indlela ilizwe leNorth Korea elabulala ngayo isizalwane seMelika u-Otto Wambia. UTrump uthe lokhu akumelanga kwenzakale futhi. Uthe eleMelika lilebutho elihlala eJapan elifika inkulungwane ezingamakhulu angamajumi lanhlanu, 50,000, lelinye elihlala eSouth Korea elimelele ukuvikela amazwe wonke womhlaba.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Igceke lendizamtshina eleHarare International Airport seliguqulwe igama njalo selisaziwa ngokuthi iRobert Mugabe International Airport. Isizalwane saseMelika esibotshwe esisetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Mugabe sivunyelwe ngumthethwandaba ukubhadala imali yesibambiso ibheyili njalo sizakhululwa kusasa. Unkosikazi Joyce Mujuru uthi ukuxotshwa kukaMnangagwa kuveza ukuthi uMugabe ufuna ukufela embusweni. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.